abantu bacacile ukuthi inhlanganiso ngabantu hathi abakhokheli. Njalo nxa abakhokheli besenza izinto kufanele beze kibo bakhulume labo ukwenzela ukuthi bazi ukuthi kwenzakalani. Njalo ke bakhangelele ukuthi ibandla liqhubeke lisebenzisa umthetho ukwenzela ukuthi siqhubeke siye phambili. Njalo ke bathi bona bayakukholwa ukuthi iSupreme Court judgment yayivele ikufake ngezinye indlela ukuthi iparty kufanele ukuthi ibambane ngoba kwasokule MDC Alliance le MDCT. Zombili izo ezitshelwa ke iconstitution njalo la iSupreme Court judgment ukuthi hayi buyela nini ke lesebenzisa ama structure ka 2014 nxa kuthwa lesebenzisa ama structure ka 2014 kuthi ukuthi lithatha ke abahambe bayakwenza iCongress yabo eGweru ngo 2019 uphinde uthathe ke abahamba bayakwenza ke iCongress yabo kobulawayo abayenza ngo 2018 bona bana bendawonye yibo okuthiwa iSupreme Court judgment kabahambe bayekwenza ke extraordinary congress lo osesenza okunye okudlula lokho kuthi ukuthi ngezinye indlela akasalandeli isinqumo kwe Supreme Court so abantu ke kuyacaca kibo yikho ke engithola ukuthi ke abantu abasekhaya akade bengxusile yiyo into akade bekhuluma ngayo ende bayayizwisisa ngokugcweleyo ukuthi hayi nxa kuthiwa kakuyo congress icongress ibe yiwe umlamlankunzi kungabi labanye abantu asebefuna ukuthi benze izinqumo zabo ngoba sokulungiselelwa ukuthi kuye kuCongress.
Njengoba inkokheli yeMDCT isithi siyakuxotsha kubandla, ubona imizamo yakho yokubambanisa i-alliance leMDCT iphumelela yini?
Engingakutsho ntungamili ukuthi mina angisimi engithi kakubanjwani. Abathi kakubanjwani ngabantu. Abathi kakubanjwani ngabantu abavotayo. Abathi bakubanjwani ngabantu beMDC. Kusukisela kuma structures ebranch kuze kuyefika kwe national. Kodwa phakathi kwezinkokheli zikhona inkokheli ezifuna ukuba ngontando kayiphikiswa ukuthi kwenziwa intando yabo. Mbone ngani ke abantu baza kumela ibandla labo. Abantu baza khulumela ibandla labo. Abantu baza kethela ibandla labo ngoba phela iSupreme Court kayizange ithi yena kulabanye abantu abazathi nxa sokuyiwa kuCongress bakhipha abanye ngoba phela babe bebona ukuthi bazadliwa ayizange ikutsho khonoko mbone ngani ke sesifikile isikhathi sokuthi ke sichwayisise sibuyele kiyo iSupreme Court ikisitshela ukuthi kambe osokusenzakala yikho na okwenziwa ngezinye inkokheli ezisebandleni lokhana kokuthi kuthiwa kulabanye asebexotshiwe ebandleni hayi zinkokheli ezikhulumile ezilutshwane kodwa ke nxa sikhuluma ngeCongress iCongress yiyo elawulayo ukuthi lo uyaxotshwa kumbe lo akaxotshwa la nxa kuyikuthi kulenkokheli lezo ezifunayo kodwa iCongress ebuya yiyo ezalawula ukuthi kona oxotshwayo mbani ongaxotshwayo mbani njalo yiyo ezakhetha ukuthi ozayikhokhela mbani lokho kusayenzakala laphana yikulungiselela kuphela kuya kuCongress lokho kusayenzakala ke kusase izifiso zabanye abakhankasayo ukuthi bayefuthatha ke indawo kababa uTswangirai isikhathi sizafika nxa sesifikile abantu bazakhetha njalo futhi abantu beMDC bazakwenza okuthandwa nalo okufiswa izifiso zabo.